soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali buka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 18 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo abawokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Abakwenzayo kwakuhambisana, omunye uyadindelwa kahle, omunye adindele zethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindele nendlela ezinjengazonakelo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kwinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla leZANU-PF lekhansili yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo, so wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe ikula leZimbabwe lisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe oweDavos kwele-Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Umhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizinisi baye bekhona, abakhokheli babanye amazwe baye bekhona, bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abanabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula ukuthi amalunga ayo aza kuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Jos Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba bexotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune iphemithi le. So umntwana uyabe laye ngalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwanga amaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eboda laphana udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthi khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama officials awe Home Affairs abakwenzayo kwakuhambisana. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindele zethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindele nini ngendlela ezinjengazonalezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kwinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abela uvele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply i-permit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuza ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yo uprootwayo ngokuthi khona liyabelisolwa ukuthi umntwana ubona njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizwe so akula umuntu omfuna so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla leZANU-PF leCouncil yakoBulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla okungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi Spring Cleaning Week neviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZANU-PF. Inkokheli yebandla leli kuGreen District ekhangelene loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
ZANU-PF is going to win massively in Bulawayo. All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillor and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we were expecting he is going to do.
Inengi lithi ZANU-PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho uCouncillor Mlandu Ncube uswela kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okokungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZANU-PF. Telo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana. Kodwa bengaqhubeka bebengalaleli, hayi kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi ZANU-PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sisenzekile ngoba lapha kuziphilela khona thina. Enje siwansebenzi impilo yami ngikhayele khona lapha engithengisela khona khona. Kuyobe sinede kakhulu ngoba kula lapho esingaqonda khona thina. Nikola Pestembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele ukuncane ukukhipha ama 2 rand ohamba toilet. Sime ndawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona pho bomakhelwane nathi sisebenza labo bala ama building khona la.
Unkosikazi Charity Masango la yophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe councilini.
Siphume siye ngaphi into esinzima kangaka? Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgwaqweni siza kuya ngaphi? Nge-lockdown sapho sasaferwa ngabantwana saku-accepta ngoba kungumkhuhlane kathi sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela kufanele sisebenze sinasingcolisa kubuyiphela imota zamabhini ezothwala izizi kufanele basinike imota ezithwala izibi abe-city council
aliminyananga kakhulu na
siminyene ngoba wonke umuntu loduwo sonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza kobulawayo uthi ibandla leZANU PF libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi iZANU PF ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injingazala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-City Council isebenzisa ama-police ze-RP ukuxotsha laba bantu bokuza laba besingcolise lidorobho ngoba ekugcineni lapho kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngayo.
I-Council yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo sebenzisa umthetho ukuvimba ibandla leZANU PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngimaresuto 7 kobulawayo, ikamera ngeza Chisa Sibanda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kwele Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. ELeZimbabwe limelwe ngabaphathi ntambo abathi umnumzana Mthuli Ncube wezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanye amazwe kunye lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngumhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizinisi bayabe khona, abakhokheli bamanye amazwe bayabe bekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babe khona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale, ngokubona njengani ikungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba kumhlangano enhle ngaleyo. Kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale, kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eLeZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungela sosi zakhe sokuthi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona yale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asinamali yokuthi senze njalo. Izibhedlela azilangithi khathesi, amandla kagetsi ayasilela, i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezosebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha. Kodwa nxa kuyukuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale, kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi siseve imali singayikhona.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olwezimsek lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ekuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacithwa. Lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga esikude. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi igwetha elimela oyingunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala aletheswayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igqweta unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lokhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Jaganyuka walile lesi sicelo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona ndinjani ngapho? Thina siyaphila ngapha. Ngutsunami lona. Siyabonga indaba ezilohlonze, indaba ezilamaqiniso. Mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu elizwe lonke jikelele, including emadobo, kuze kuthi nasemureho. Angazi abantu bakho ukuthi iZANU PF lena iyo eyadukula abantu libalele emini kaBha yadukula abantu eHarare ngalo yanyaka yaceda yona leyo iZANU PF yasifoma iCommission imklante Commission ukuthi imklante Commission icubungule ukuthi noma izobona ukuthi iyo na iZANU PF edukula abantu nokuthi badukule kanjani yabanja kodwa benzanga lutho ngakho ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashobani ishobashoba elingangoyise kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana wayengabandlululi umzilikazi wayengathabazi ezansi abatshonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana manje angazi ukuthi njengoba abantu sebaphithikezana amashona lamandebele sebayakhandawonye sebathathana bazala ingane mazo kuthiwa hayi abanye babuyelele abanye bebuyelele angazi ukuthi nilandela uphi umthwakazi ngoba umthwakazi kandaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngexolisa ukuba mude.
Good morning, livo kanjani ke mthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke salibonani. Ngithinta ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amandebele yithi sine problem kakhulu amaqembu akithi asiwafuni abantu bakithi asibafuni ukhulume kabanzi ke ngomama makhuphe ngathinteka kakhulu ngacabanga kahle ukuthi noma iproblem ikithi umthwakazi umthwakazi uyathanda ukulandela emuva umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu manje sisolana namashona amashona abambene amashona avotela iZANU PF amashona azoyivotela futhi iTriple C kanti thina sikuphi njengomthwakazi vuka mthwakazi vuka vuka mthwakazi vuka asikhulumeni sisenza mthwakazi omuhle angithi ukuthi abantu bavotele ke amaqembu asesindebeleni kuphela sivoteleni ke umkhokheli simbonayo ukuthi ke uzathathela izwe leZimbabwe yalisuse lapho elikhona uyihlazo likhona alisekwenye ileve lapho esizakhona khona ukuthola imisebenzi lokondla ama-families wethu kodwa ke asiyekeni ukugcekana nabanye ama-tribes mandebele vukani vukani mthakazi asibambaneni sibe yinto yodwa sisapotaneni njengomthakazi siyabonga kakhulu
sanibonani njalo kuStudio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje ngena phakathi komnyaka ayi uyazi mangithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona eSouth Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe kodwa yona ikhona lokho ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje sokuyindlela yokuthi kugcine kuthwe lockdown ukwenzela into kuvoteni laphana hawu hawu sonke siyazi angisithini nxa sekuthiwa nje nanko sokuyehlela lapha emalangeni okuvota izozwa kuyabe ziqanise yakukhuphuka abantu bengasakwazi ukuyikho uze sokuthiwa lockdown kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona lapho abantu sebekhontrola ukuthi livota kanje mina vele ngiyibona sokuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into le corona le eSouth Africa lapho eqhamuke khona asikezwa ukukhulunywa kukhulunywa nje kahle ukuthi abantu bangaqali bethuke ukuthi namanje ama mask sengafaka lo osifakela kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule enyakeni and leyo ngibela futhi sihle aba indlela yokuthola ingena njani lapho isilonda sesivuleka la isilonda sesivuneka impethu sokumela ingene phakathi kwesilonda isibolise konke so that nxa sekusondela amalanga okuvota kuphelile ngicela linanzelele khonapho bantu abadala linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani
salibona 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 bondlela zimhlophe bondlela zimhlophe ku studio 7 siyabulisa sibulisa seGoli kakhulu kakhulu sikhulumela indawo yakithi yamathebeleland thina inzalo yethu iseselupane siyacela ngithi amalunga abantu bonke abasemandebeleni asisapoteni i-MRP asisapoteni i-MRP sifake amakhansela sifake amameya sifake noma yini esiyibona engasisiza ukuze sigweme abantu basesishone ukuze bangagcwali kakhulu emathebeleland asivoteni lo mkhakha lo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole le nkosi salokhu umnankosala ukuthi uKing Vulelane engene kodwa ke thina asiyoleni amalungelo ethu ukuthi until sibe sebenza nkosi so siyabonga kakhulu sicela ivotele iMRP imthwakazi Republic Party lindluzele umlayezo lo kakhulu kakhulu wonke uNkamile lodlule sithi happy new year kini lonke abasakazeli lapho ku studio 7 abakithi siyabonga kakhulu mina ngizolela uPane eSenpole eKabela singuNdlovu siyabonga
vukani bantu bakithi vukani bathwakazi vukani okhulumayo uPG engicelayo kini bonke uNkamile inkomo ngicela lidlulisele umlayezo kubantu bakithi abe lokho nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi beloku belandela abantu baseMpumalanga kungani siyanikhuza abantu bakithi so ungathi ningazivusela okungokwenu ngoba manje nivusela amashona ene yini eliyenza ukuthi le amashona esibili kuyibanga sicela liphume into yenza amashona abantu bakithi 3+C yini 3+C kini kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe esinyama hlakaniphani isizwe esinyama le nto le basihanqile vele kabafuna ukuthi neIndebele libe nombuso ake liphume into enizabanye abantu lizenzele ukungokwenu kambe sibili ungathatha enye indoda ukuthi izolala emzini wakho wena ungekho kusasa maso uzala amahlongandle ukuthi abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho hayi bantu bakuhlakaniphani manje siyalikhuza njalo phumane entweni yamashona
sanibonani sanibonani mahlabe zulu balaleli konke nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele ye hayi okhulumayo lapha lishagwada elikhulu esigabeni kwelase-Plumtree ukhanyani Ncube ye yazi ngizindoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona ingundebele ingazi ukuthi ungundebele ubani nje ubundebele bebaningi kangaka gxeka abantu abasola obelieve gawule nabochuma nabomalanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha abenzi kabi ndoda yakithi laba abantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba okukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayingahlanga bazayigxeka so ngokunjalo akusibona abalenzi iphutha akusiphutha lelo so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo ezirayithi angibonge amen kuleyo ndawo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe leMelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale le-The House osekusenziwa ngabebandla lama-Republicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elama-Democrats lalikhokhela amadale womabili ele-The House nele-Senate. Kodwa ngemva kokhetho lukaLwezi, ama-Democrats asesikhokhela idale le-Senate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weleMelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika-2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nthiri. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo pha. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke. I-petrol lapha yaba iye esemqoka. Angithi kungakhwela i-petrol sekukhwela yonke into, ungakhwela i-diesel kukhwela yonke into. Yikho okwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswele abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalethe lapha bavuke besebenza ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-million zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uba sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu bathi hayi, athi lokhana bathi hayi njengalokhu. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe uqolo. Ngiyaphinda njalo ke sikhangele lezo ngezayizolo, sikhangele zalamhlanje. Amagqwetha kwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni. kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwebandla lezanu PF lekansili yakobulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.